yesebuleyo esibili omunye futhi ukubulawa khona kube kubi kumbe kube lobuzima bokuthi kuseduzane lalapho okule court case khona le eka Floyd eqhubekayo njengoba sikhuluma nje kathesi. Now ukuthi ukubulawa kwabantu labo kwenziwa lubandlululo kulokho mbona ngathi kusegcekeni akudingo ngoba amapolisa nxa ungakhangela kuhle kufanana ngathi kuthiwa kunjengathi laphana siselusa ukuthi uyabiza izinja uye egangeni usiyazingela. Nxa usiyazingela u-expect ukuthi uzavusa inyamazana. Inyamazana leyana ingavuka ixotshwe izinja wena unikela ukuthi izinja zibambe inyamazana leyana ukuze uthole isijeko. Amapolisa lapha nxa ephuma e-police station lapha avele wona angathi ayazingela ukuthi azingela imota e-drive ngumuntu omnyama.
Bona ababe bemiswe ngamapolisa esikhathini esiningi siyasibone bengani abalaleli ababe bekutshelwa abensundu lami. Wena ngokubona kwakho labo bengaba bephambanisa yini?
Hayi, mina ngokubona kwami ayisikho ukuthi abensundu labo babe besala ukuthi benze abakutshelwa ngamapolisa. Njengoba ngitshilo laphana mina nte mina ukuthi usiyazingela inyamazane ingavuka uvele kawumi ukuthi uyiphi ithuba lokuthi icabange inyamazana uhle uyihlasele. Okwesikhathi esiningi kuvele ikuhlasela ngoba one amapolisa la mina mbona ngathi vele ayasibona thina esimnyama nxa sidriver lapha. Then nxa esetshayilayithi lakhe leliyane lokuthi uyakumisa uvele yena engqondweni zakhe yena nguye beseqalisile ukuba aggressive yena lwalo mpolisa ongaphandle. Ungakhangela lo ujaha lo ipolisa isotsha leli ebilise Virginia. Akula nto ayimiselwe kwampa mina ngokubona kwami mbona ukuthi umiselwe ukuthi ube mnyama wamiselwa ukuthi phuma lo muntu wazama ukuthi azehlise ukuthi hawu katsokutheni kalakhaya zelikuphi impupu sekutheni babe bemthela amehlo lana khona lapha. Kuvele bona babe bevele beyiba abahlazelayo. So ngathi umuntu nxa ube khuluma kuhle ukuthi hayi uphuma ngaphuma ngiyesaba ukuphuma ngoba zenze sabe umbhobho phela la uyawazi umbhobho lwa ukuthi kuyabulala lokhuya.